nathi sikhangele okomuzi wabo njengoba kabasakhangeli ukuthi abantu banjani ngoba iZimbabwe sikhangele ukuthi i-government in power eyangene ngo-2013 ibone ukuthi njengoba sekulendlala abantu banjani amafutha emoto atholakala ngaphi izikolo zenziwani indaba yezibhedlela kuthiwani kodwa lathi kuyasihlibasa ngoba sekuyinkukhu enatha amaqandayo ngoba nakho kubonile izolo amaovetlawa abedlephani izolo so kukhanya akusazakali ukuthi uhulumende okhona indaba yabantu eyesisu kumbe umnoto ingakhulunywa ngubani ngoba abantu sebebhizi bekhankasa ngezikhundla nokukhankasela indlovu engakawi ngoba thina sikwazi ukuthi umuntu asoze akhulume ngomlenzi indlovu ingakawi phansi ngoba kathesi abantu babhizi ngesikhundla sikamgazi yena ekhona.
Ibandla lenu lisola ibandla leZANU-PF ngokwenzela uMgabe idili lokuzalwa kwakhe eMashingo ngomgqibelo lisithi imali le ngayisetshenziswa ukuthengela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla. Ungagcizelela?
Ngawubaba wabantwana, abantu abengahambanga esikolo, bengadlanga, awusoze uvuke ekuseni uthengise inkomo uyotshona ebhawa. Ukwazi ukuthi ungaphenduka endlini ngakwakho abantu bakho ngabahlanga sitwala so sikukhangele njengobaba oyabe engenandaba nabantu abakhe so sikhangele izanu lomgabe nxa isithi yona ingaba ledili likapresident kodwa kumele ihambelane nesimo somkhathi nxa ilizwe lilambile kumele bafake eceleni indaba yedili imali yonke leyana abayibuthanisa esuka kuhulumende nama-business community bekhangele ukuthi kathesi isimo sendlala siminjani